Well, into engayitsho mina ukuthi usection 59 wesisekelo sombuso eseZimbabwe uyavumela ukuthi abantu batshengisele, uyavumela ukuthi abantu bepetitione ihulumende, uyavumela njalo esithi kumele kwenzakale ngokuthula lokho. Yikho ke ngithi hayi, okokuqala kumele sikubeke kube sobala ukuthi ukudemonstrate kuyavunyelwa elizweni. Okwesibili singakutsho ukuthi nxa sikhangela amalanga adlulileyo, amalanga maybe amahlanu kusiya kwesikhombisa adlulileyo, sibonile amacases a-positive ayi-COVID abelokhu siba phezulu lokhu engezelela. So ukuthi abantu bebuthaniswe edolobheni besithi bayatshengisela, mbona ngani akuyenzi, ngoba kuyafaka abantu abaningi endaweni yokuthi bengalimala ngenxa yomkhuhlane lowo. Uyayenza ukuthi ama-cases lama-local cases amaningi esabonileyo, njalo abantu bengabuthana kungela ma-regulations lawa akhangelweyo, kungela ukuthi abantu bale 1 meter apart besenza i-demonstration, kungabalimaza lokhu ngenxa ye-COVID esilayo kathesi.
Siyabona ukubana sekubotshiwe abanye lo mqoqi wakhona ohlelo lonalolu, kungakutshengisani lokhu, uyavumelana lakho na?
Ye, siyabona ukuthi into eyenzakale ekuseni kumbeni khonapho, so angingeke ngafaka i-comment ngendaba esisemapholiseni. Sizamelela ukuthi bona amapholisa ngumbaba ezomthetho balethe i-statement bekhuluma ukuthi umuntu obotshiweyo kumbe abantu babotshiweyo babotshelweni njalo bebeyenzeni. So angingeke ngafaka umbono kumbeni ngikhulume i-comment.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena ubona ngani indubo ezikhona lalokhu okukhononwa yibona labo abafuna ukutshengisela ukungethembeki, i-corruption lokunye, kungaqedwa njani njengoba kukhanya kubhahile?
Umbuzo wakho impendulo yawo itholakala ku-Court of Arms yelizwe. Ungakhangela kumotho yethu ye-Court of Arms, sithi thina uZimbabwe is for unity, freedom and work. There is need for the people abeZimbabwe bebambane bebuye together ukuthi balungisise izwe labo. Esikubonayo kathesi asondaba ukuthi kule corruption. Esikubonayo kathesi asondaba ukuthi kulobugwelegwele. Esikubonayo kathesi asondaba ukuthi kule nkohlakalo. Esikubonayo kathesi indaba ukuthi kulabantu abangafuni ukuthi ilizwe libambane.